la mugela gustelo fuselela umo ya igamalami ngontungame linkomo lamhlanje ngilomfundisi thande kuzintimkandla usiphathelene lamhlanje mfundisi
ngikhulekeke kanjalo nje ngendaba kaJona namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili kodwa siswela-ke kuvesi 6 lapho ofundeka khona kanje sisiya phambili kepha izwi lafinyelela enkosini yaseningiza yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhumula ingubo yayo yazimboza ngendwangu yamasaka yahlala phansi emlotheni yamemezela yasho eninize ngomthetho wenkosi ngabakhulu ba yathi makungabikho umuntu onambitha utho nesilwane nankomo namvu bangadli bangaphuzi manzi kheba bambozwe ngendwangu yamasaka umuntu nesilwane ukhalo kunkulunkulu ngamandla yebo kubuyiswe yiloo naloyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe leli lizwi lithathela kuleliyana esike saba nalo ngaleyana isonto ukubana nxa unkulunkulu esesikhuphile esizwile imithandazo lokukhala kwethu kuye sokuyamela-ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni ezigcwebezela ezibutofotofo bazehlise bembathe amasaka bazibhuce emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo xa amakhosi esilawo elokhu esakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa unkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi unkulunkulu ungubani unkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esithibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku unkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe yisiphi isigaba okuso ingabe ngubhishop ingabe ngupresident ekhabhinethi yakhe ingabe ngumeya ingabe yinduna ingabe nje ngubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobusuku bukankulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yiloo nalowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu sebaphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi iintliziyo zabo zitshaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu wadalwa ngunkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kankulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuce emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi engathi nasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle angikhulumi-ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfana sikankulunkulu nabantu abafana nalawe lami kumbe kule dimoni lahlala phakathi kwabo kabehle ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo lithi lizwi unkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abalaba ezandleni zabo unkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yiloo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise unkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekele baba thixo engcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi nabaphethweyo kabazehlise wezela ukubana sithole umusa wakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi thande kuzintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkumo